Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthokazo mohle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje izilimo sezisitsha endaweni zelizwe ezinengi kanti lemihogoyi layo idla ubhedu kambe uZulu weZimbabwe uzavuma na ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa silazo ezamasiko ezemidlalo kanye lezabatsha zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abalimi endaweni ezichiyeneyo zelizwe bakhala ngokuthi izilimo sezisitsha ngoba sokulesikhathi izulu lingani. Abanye bakhala njalo ngemihogoyi abathi isiqede amabele. Ingcweti kwezokulima zithi abalimi kumele bakhulumisane labalimisi babo njalo bathenge imithi efaneleyo ukuze balwisane lalobubudli. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust.
Nga izulu lingabuya masinyane kungathembisa sibili ukuthi izivuno zingaba zinhle, abalimi bangavuna, inala ingathaywa. Kodwa nxa lingasananga kuyona le iviki esiyingenayo, hayi kuyabe sokuqala ukuthi sibe le ntandabuzo. Kuyabe ngasathembisi lutho, kuyabe sokumele ukuthi sinakane ngendlala esingazibona sesikiyo njalo. Ukuthembisa lo kungathembisi kuza phawulwa ukuthi izulu liyana kumbe kalini. Nxa lingasananga hayi sesibuyele kundlala yanyakenye, kodwa lingana ngibona lonyaka kungaba ngconywana.
Imihogoyi ke injani khona ngapho?
Ye kuba leziqintana kumbe inthi ziqindi lapho abalimi abakhala khona ngaye imhogoyi ukuthi isiqede amabele, siqede izilimo zabo, kodwa kwezindawo hayi abakahlangani lalolo hlupho. Siyathemba ukuthi lapho abahlangana khona lo hlupho lwemihogoyi abalimisi bayaphanga ukuthi bayencedisa abalimi ekuqedeli lolo hlupho. Siyakwethemba lokho, kodwa hayi ayisikuthi khona indawana zonke, kuba leziqinti lapho esigila khona imkhuba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngoyinhlanganiso esebenza loZulu emaphandleni eLupane, iRural Communities Empowerment Trust. Luqhubeka lusemilonyeni yabanengi udaba lokulwisana kwabasekeli bebandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028. Lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa useke watsho waphinda ukuthi akalaso isifiso sokwenza lokhu, kepha abanye bathi ungumkhohlisi. Ukuze imizamo yabasekeli bakaMnangagwa iphumelele, kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe, kubuye kuyiwe njalo kureferendum, kubuzwe umphakathi ukuthi uyakuvumela lokhu na. Si koxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into esingayitsho ukuthi umthetho uyavuma ukuthi constitution iguqulwe lapho abantu befuna ukuthi iguqulwe. Umbuzo omkhulu ukuthi lapho iguqulwa kuyabe kuguqulelwa ukuthi kuzasebenzela abantu beZimbabwe, kuzasebenzela abantu bonke yini, kuyancedisa yini lizwe. Kulapho kulempikiswane khona, kulalabo abantu kuyiguqula iconstitution ukuze umongameli aqhubeke esesihlalweni. Yikho okudingakalayo, abanye njalo bephikisana lalokho. Ngicabanga ukuthi kuzaqhubeka impikiswano yakhona, ayisozibe lula ukuthi phele namhlanje kumbe kusasa, isezaqhubeka kwamaviki kwezinyanga, mhlawumbe kweminyaka lokho okuqhubeka kusiya phambili, ngokuba labo abafuna ahlale bayamfuna ahlale, abangafuna ahlale balabo bayala njalo. Ngakho ke kuyinto esizayibona iqhubeka, inhlanganiso ezinye zime ngapha, ezinye zime ngapha, abanye abantu beme ngapha, abanye beme ngapha.
Ubona abantu beZimbabwe bebambene yini okokuthi benganqaba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungayiwa kureferendum?
Akucacanga ukuthi kuzahamba njani ngalesi sikhathi, ngokuba abantu behlukene phakathi, kulalabo abathi kahlale, kulalabo abathi angahlali. Ngakho kuzayo ngokuthi oqoqe kangcono kulabanye ngubani. Uma laba abaphikisayo bezabe beqoqeka ngcono, iyabe ingasoze iphumelele i-referendum, kuyabe kungasoze kuphumelele nxa kusiya kuyo i-referendum. Nxa labo anjalo abathi kahlale beqoqe kahle, mhlambe basengaphumelela njalo. Ngakho ke kusesemasinyane kakhulu ukuthi umuntu angatsho ukuthi amanzi agelezela ngathi. Kusesemanje, kuselempikiswano, kuselokudonselana, kuselokudonselana lakulo iqembu elibusayo leZANU-PF, kanti ke kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho ke akukacaci ukuthi kuya ngapha kumbe kuya ngapha, lokuthi kusasa kuyabe kuzahamba njani, kuza kwehlula kumbe kuzaphumelela.
Umnumzana efidlela Ncube, yingcwethi kwezombusazwe.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu ongunobhala wenhlanganiso yabatsha eChefunye Social Association ngenhlelo abaziqhubayo ukuthuthukisa impilo yabatsha ikakhulu emaphandleni. Uchazisa ngohlelo lweworkshop ezakwenziwa okweviki yonke ekhangelelwe ukuphathisa abatsha ngolwazi lokulungisa amafilimu phakathi kokunye okuchiyechiyeneyo okhangelelwe ukuthi kuzafundiswa abatsha.
Siyichefunye Social Association sizaba lomdlalo kumbe ngithi iworkshop eChefunye Primary ozakwenzeka kusukela mhla ka 7 April 2025 kuze kube zinsuku eziyisikhombisa. Lapho iChefunye Social Association izabe inika isupport kubantwana, kubantu abalama talent kuma skills achiyeneyo. Okunye sizaba sigcizelela kakhulu ngokubaluleka kokuregister le National Arts Council of Zimbabwe.
I-workshop leli khayelele ukuthi ibe imenjani, yiziphi ezinye izinto ezizafundwa ngabantu bunsuku eziyisikhombisa lezi, njalo abantu elibakhangelele ukuthi babe khona ngabantu abavela ngapi, njalo likhayelele ukuthi baza kuba bengabantu abanjani abangenelisa ukuthi baphathiseke ku-workshop enje.
Kuzaba lama-talent amaningi achiyeneyo azaba eyenziwa kuleyo workshop. Kuzaba le-training yoku-acta ezayenzeka kunsuku ezintathu zakuqala ze-workshop. Abazakhethwa ukuthi baphatheke ku-film yethu yakuqala bazaqhubeka sebephatheka ku-film yethu ngensuku ezine zokugcina. Sikhangelele wonke umuntu olesifiso njalo engumhlali waseZimbabwe, kodwa sikhangelele ikakhulu labo abayenelisa ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Abazangena i-workshop le baza kuba besenelisa ukuthi batholeni ngemva kokuphela kwayo?
Labo abazathola ithuba lokuactor bazayenelisa ukuthi labo bazakale, njalo bethole ilethuba lokutshengisa amathalenze abo. njenge chief nye social association sikhangelele ukuncedisa abasakhulayo ukuthi betshengise ama talents abo lokuxhasa ukwehlisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lodlame. Njenge chief nye social association senelisile ukwenza i-talent show ebekhona mhla ka 28 December lapho ebesilabahlabeleli abehlukeneyo abavela kuma provinces ayehlukeneyo aweZimbabwe.
Apa kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Zibusiso Ndlovu owenhlanganiso ye-chief nye social association ngenhlelo abaziqhubayo eziphathisa abatsha ikakhulu emaphandleni. Ube xoxa ngodaba lwe-workshop eviki yonke ekhangelelwe ukuthi izaqhutshwa e-chief nye primary school koBulawayo lapho abakhangelelwe ukuthi bazaphathisa abatsha ngolwazi lokulungiswa kwamafilimu lokunye kuyi-workshop ezaqhutshwa okweviki yonke. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Salamukela kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo zithembayo uKips Dube. Namhlanje ngilomnumzana Mbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngembiza kababa. Ngwenya sakwamukela uhlelo.
Sibingelele kubalaleli, sibingelele kubasakazi.
Yeah, usitheleke Ngwenya. Imbiza kababa kuyi.
Akudube nabalaleli singathi thina abadala babe nendlela zabo zokuqinisa imizi. Enye yazo kwakuyiyo le eyimbiza kababa. Ini imbiza kababa? Imbiza kababa kuyindlela yokuziqinisa phela ukuthi naye ubaba akwazi ukuthi engubaba ekwazi ukuthi aqine nasendlini laphayana bangabe sekufika isikhathi sokuthi ke unabomama laphana ezindlini ngoba futhi uzokhumbula ukuthi iningi labo babe banamakhosikazi amaningi. Uma ngale uthole ukuthi nxa lamakhosikazi amahlanu uthole ukuthi kuba nabantwana abazalwa engathi bangamaphahla kodwa omunye bezalwa kwenye indlu omunye ezalwa kwenye indlu uthole ukuthi bazalwa ngokulandelana kwezinsuku ngesikhathi esisodwa. Uzibuza ukuthi obaba bawathathama amandla ngayo kodwa ke babe lezimbiza zabo okungukuthi kwakukuningi futhi kuyindlela ezihlukeneyo ngoba babeyazi nemithi
ye khonapho-ke Ngwenya okwemithi yangikhona babeyithathama
babeyazi ngempela itholakala kakhulu egangeni ngoba babesazi ukuthi impande ethile ungayithatha uyifaka emanzini ukuyokuyiphuza iza kweziqine ungubaba. Kube lezi mputshana futhi nazo ezinye zazikhaywa zibe yimputshana othola ukuthi xa kudliwa khona phana ebatsheli omama ukuthi hayi xa ngibhekela leza kube lesobho uzothi kulowo mdluzi lowo ubone sekuphuzela ilokhuzana imputshana leya. Lokho kukodwa sokuqinisa imbiza kababa. Ina le qolo leli azizo ngempela engumqhimane.
Ye kodwa kuzasetshenziswa yini? Kukhona kumbe sowahle kwaphela ngenxa yokuguquka kwezinto?
Ukhona babudube nje into engiyibonayo ukuthi okuphazamisa obaba namhlanje mhlawumbe kunye yikukusha lokho esesikudla kulezinsuku othola ukuthi loba uzayisebenzisa kababa kodwa ukudla okudliwa ngabantu manje kuyababulala imithambo yegazi le othola ukuthi abasenawo amandla akhe awafani nala abantu abadala esakhona sibabona.
Ye kodwa-ke nxa sikhangela ubona ngazani kuvele kungavuselelwa njani khonokho sikhuluma ngakho.
Kungavuselela isibili ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo zisekhona egameni, zisekhona ehlathini. Okungukuthi nje kudinga ulwazi ukuthi umuntu azi ukuthi ungathatha lokhu uhlanganisela lokhu kwenze kanje. Awuyavuka umuzi kaba baqhinqo.
Ye, umuntu usuka ngaphe kubani? Njengoba abanye bayasibuza abantu lapha, bathi nxa umuntu esekudinga khonokho aye nga.
Ngicabanga ukuthi omunye nomunye lapha ahlala khona esigabeni kuba nabantu nje uthole ukuthi ngaba umuntu omdala umncane kodwa esikhathini esiningi kuba yibo nabantu abaisalelane abantu abadala bakhona. Xa ungasondela nje kuye nje engubaba laphana ubuze ngoba abanye baba lenhlanhla nje uthole ukuthi ukhulela nje lapho okunomuntu omdala njengokhulu wakhe. Asondele kuye nje uzomtshela ukuthi hayi bana wami xa ufuna lokhu kube nje thatha lokuhlanganisela lokhu kodwa-ke nxa ingekho umuntu onjalo sondela komunye umuntu omdala lawe umbona uze chayeze yena uzo ifuli nfisa kaputelo tayi mfana wama ufuna kukine kanji yesa kanji kanji nazo na wanawa abela penda baya ya baya kazi ili sisi totafu tuwa sonde na gibo baya kaputelo tayi ma ufuna kuti ukini kolo sonde na lapu tatelo kuma upeta lapu uzikini sege ngempuchanezi njoba ngempandeji
yes yabo wakulu ngamapichani kuluma ukateka kwesintu esinje ngamapichani simile kakhulu
ukateka kakhulu ngoba uyibona imizi chitheka kanjena okunye kusuke kuthinte khona lokuzena emakamelweni lapha mawungakuza ngempela abantu abanengi othola ukuthi uyazama ukulalela ukuthi sizathobana esenze umuzi wachitheka uthola ukuthi awusizwe sibambekayo usubona ukuthi xa ukujula ngokuphuza ukuthi inkinga ibe khona bayana ekameleni ngakho kubaluleke kakhulu ukuthi abantu sivuke sizithathe sibuyele esintwini sethu ngokubuyela esintwini sethu sisebenzise amakhambi esintu lokho kuzokwenza ukuthi sibuyele sikuqineni loko abantu basendlulo ababeyiwo.
Hayi, siyabonga kakhulu Ngwenya, ungaphinda kusasa ba.
Siyabonga kakhulu nathi sibona ukubalalela.
Hayi, ye siyambonga ubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu besiqoka laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Beli lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda.
Kuluma namhlanje ngodaba olulandela lolade sikhulume ngalo iviki edlulileyo, udaba lomthandazo. Umthandazo isikhathi esiningi uJesu uyawubeka ndawonye lokuzila kokudla. Siyananzelela ukuthi yena uJesu engalingwa nguSathane, izwi lenkosi lithi wayezile ukudla okwamalanga angamathumi lamane, ngakho wayehlezi isikhathi leso engadlanga lutho. Ezile ukudla kodwa esemthandazweni. Ngakho singabala lapha kuMathewu chapter ka 6 verse ka 16 ithi yena uJesu uthi nxa lizila ukudla linganyoka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni nguye ke oza kuvukuza. Ngakho ke mfuna sinanzelele lapho ukuthi okokuqala uJesu uthi yena nxa lizila ukudla. Kazangathi yena kwesinye isikhathi nxa lingazila ukudla kumbe nxa kungafika ezinye izikhathi, kodwa kukhanya ukhuluma ukuthi kuyinto okumele ukuba nxa ungumlandeli wakhe kube ngenye into ozabe uyenza ngezikhathi lapho uthandaza, ngezikhathi ozabe uzibekile. Siyakunanzelela ukuba lokhu kuba yikuhleleka lohlelo oluba khona emuntwini olandela uKristu. Kutsho ukuthi indlela uKristu asikhulisa ngayo ekumazini njalo lasekukhulumeni loNkulunkulu kuyabe kuyikhonoko kokuthi sithole isikhathi zomthandazo lokuzila ukudla. Ukuzila ukudla akutshintshi uNkulunkulu, akutshintshi amandla kaNkulunkulu, akutshintshi indlela uNkulunkulu akukhangela ngayo, kodwa kutshintsha wena. Kutshintsha wena indlela umoya wakho kwansi ukuzwa ngayo kuNkulunkulu. Kutshintsha wena ukuthi ingqondo yakho, umzimba wakho ubandezele, kungabi ngumzimba kumbe inyama ekubusayo, kodwa kube ngumoya kaNkulunkulu oyabusubusa umzimba ngendlela vele uNkulunkulu ekuqalise naye edale ngayo umuntu. Antsho siyakwazi ukuthi udubo lwaba khona yokuba u-Adam lo-Eve bavumela inyama yabo yababusa. Ngakho indlela esinqoba ngayo inyama lenkanuko zomzimba ikuzila udla. Ngakho ke nanzelela ukuthi ukuzila ukudla kuqhakathekile empilweni yomuntu ongumKristu. Abantu abaningi abangamaKristu isiKristu saba siqedakali, asindawo abakhulu esiKristwini sabo ngoba bayehluleka ukuzila ukudla ukwenzela ukuthi banqobe inkanuko zomzimba wabo. Umuntu ongumKristu udonswa ngamakhala zinkanuko zakhe, udonswa ngamakhala inyama, yiyo emenza agijimenze izinto ezehlukeneyo ngenxa yokuthi kazili ukudla, kazinika isikhathi sokuzila lokuthandaza. Siyananzelela njalo ukuthi khathesi odokotela nalabo abakhangela impilakahle zabantu bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyayenza ukuthi imikhuhlane eminingi eyabe isiphakathi kwemizimba yethu ife. Umzimba uyabe uzelapha ngaleso sikhathi. Ngakho siyabona ukuthi ayisonto nje ukukhulisa emoyeni, kodwa yinto njalo engakwenza ukuthi ube lempilakahle. Asibuyele ndaphana ukuthi uJesu usifundisa ukuthi senze njani. Nxa uzilile akumelanga ube ngumuntu lwana osuhamba usumemeza ebantwini, amina ngizile ukudla kwesikhathi esingaka, amina ngenza into engizingaka, amina kokuzila ukudla vele yikho kwethu thina. Ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapha ebantwini, abantu bemangala ngendlela othandaza lozila ngayo ngoba uhamba utshela abantu. Kodwa uJesu uthi yenza ngale ndlela akwaziwe nguNkulunkulu kuphela amalanga akho lokuthi kwenza njani. Yebo, kwezi sikhathi ungakhuthaza omunye umuntu lapha nalapha, kodwa ukuthi uhambe umemeza umhlaba wonke ukuthi wena uyintshantshi yokuzila ukudla, Jesu uthi ungayenza njalo umvuzo wakho usuwutholile khonapho. Asinanzeleleni ngalokho-ke bazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siqinise ngale ndaba yokuzila ukuze sikwanise ukukwenza, kuletha inkazimulo kuwe. Thandazela bonke abazangena kulesi sikhathi sokuzila, baqinise moyo ingcwele, ubatshengise ukuthi lo lalo angazila njani entweni ezaletha inkazimulo lendumiso kuwe, njalo le mthandazo yabo Baba uyiphendule ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen. Asihlanganeni balaleli bami ngesikhathi esizayo.
Sithi enkosi kumfundisi Useni Spanda ngokusipha uhlelo Vusa Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wecricket uChristopher Mpofu. Yena oke wadla uBhedu eminyakeni esanda kwedlula, edlalela iqembu lesizwe elamaChevrons.
UChrissy uthotshelwe yingwe ngomnyaka 1985 ePlumtree Matheland South. Ekuzalweni kwakhe akekho wayekwazi ukuthi uzaba ngumdlali obukhali kwikhilikithi, yona ebisaziwa njengomdlali wabamhlophe kuphela eZimbabwe kweminyaka eminingi. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngazalelwa ePlumtree, lapho engenza khona izifundo zami eziqala kugrade 1 kusiyaphelela u-7, ngasembuya koBulawayo, qala form 1 ngaze ngaqeda isikolo sami koBulawayo. Ngakhulela emagwegwe lapho engangifunda khona, emagwegwe high, labaningi bangabe kwazi lapho kwafunda khona uBenjani Mwariwari. So isikole engakhula engafunda kiso.
UChrissy uthi umdlalo wekhrikethi wayengawazi ebutsheni bakhe, kodwa uthe usungulwa esikolo sakhe weqela phezulu wawufunda wahle watshengisa impawu zokuba yintshantshu.
Ngangu-form 3 kodwa singathi first team emagogo engayiqala ukuyidlalela ngu-form 4, yikho engahle ngabe ngu-captain. I-cricket kwangasontwe esegazini lami, mina ngangithanda ukwenza i-athletics, ukugijima, izinto engangizenza engangizithanda. And then cricket ngayiqala okulate. Ama-team engadlalelayo, ngadlalela oniZimbabwe national team, and then okwalesi sikhathi nje sengijiwa kwe-national team, ngithola isithuba lokudlala eKenya, ngathola ithuba lokudlala e-India laseQatar. I-manage ukuthi ngidlalela abathi World Giants, most of ama-players adlalela ama-national team abo, nangabe ngwaba abakhethwa from eZimbabwe.
UChrissy udlalele iqembu lamaChevrons kumncintiswano etshiyeneyo, njalo uthi ukhona umdlalo angeke afa awukhohlwa.
Uthi ngidlale ama-World Cup for iZimbabwe ama-T20 angu-2, ngakwazi ukudlala i-World Cup ama-50 over angu-2, njalo yinto engijabulisayo. Maningi amagame engathi ngeke ngakhohlwa, singathi enkulu kakhulu ngadlala size sinqobi Australia, sidlalele South Africa ngo-2007. Yili game engathi leli li-one of amagame engalithakazelela kakhulu.
Iqembu lamaChevrons lake ladla uBhedle lidlala okwezinga eliphezulu kodwa kulezi nsuku lidliwa njalo nje ngamanye amazwe. Kambe uChris engaba le ncazelo na?
Kunzima sibile kwafana bebengadlali kuhle. Ngathi umdlalo wonkona ufuna ukubekezela and ngathi babiza ngesikhiwa bathi determination and yikho lokho engifisa kubana ngaba bengabe lakho kakhulu. And lokulwa ukwanisa ukuthi uzilwele uzimele ikho engibona ngani ayisibindi sokuzimela abakabi laso ngithemba ukubana kungabe kuqhubeka kulunge kodwa eyi kuzathatha isikhathi kufuna labalandeli also bezange ukubasekela abafana.
UChrisis wathatha umhlalaphansi kuqembu lesizwe kodwa lokhu edlala ikhilikithi ekwele India.
Okathe siya ngenza okuningi lokhu engidlala but like bengisitsho ukubana ngidlala abathi i-Legends League okwamanje ngidlala e-India lamathimu engiwadlalelayo like because ngathi okwe-international sengitshile kudalwa ngabantu abaningi abanye akufana labo Chris Gayle, Harbhajan Singh, Suresh Raina abaningi aseba-retire kwi-international cricket kodwa kukhona i-league abathi i-Legends League so yiyo engiyidlalayo. And okunye engikwenzayo ukucoacha ukuba ngu-assistant coach we-Tuskers ngapha koBulawayo.
Njengomuntu othanda kakhulu i-cricket uChris uthi uzaqhubeka edlala lo mdlalo athiye kuphela nxa umzimba ususala. Imele studio 7 igama namu ezwe Jesus Banda
Zimbabwe.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi ozibiza ngo DJ Ma 12.
Ngizothanda ukubingelela abalaleli igama lokuzalwa uThwele Indlovu phuma ePlumpt esigabeni saseMacingwana ngoDJ Mathof on stage. Umusic ngiyokuqale ngo-2020 ngadropa EP eyayinama-track angu-8. Ngabuya ngo-2021 ngadropa ama-single track nango-2022 ngadropa ama-single track. Kwabuya ngo-2023 ngadropa ama-single track ngisebenzisana no-DJ Ace Carter from Epic Falls.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami, umculo wami okwamanje besikala ufayi kuba digital stores kodwa uzoba khona kungekudala. Inamba 0647271616 0647271616 mangabe uselizweni lase South Africa ikho lapho engicula ngikhona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngibathembisa ukuthi sizozama ukuhlala ukuqhubeka sibanikeza umculo esikucela kibo loxhaso lwabo ngoba ngaphandle kwaba siyilutho.
Woods. DJ Matwelfu esigqibela uhlelo lwethu. Asidibaneni uhlelo lunye njalo kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.